Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 18 kuNhlangula 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje
sina kubulawa isiqale samiswa sabhekana lamapolisa sahle sathola amapolisa evimbile lapha jongene senzele khona. Then kuthe kusiye emini sezwa sokuthiwa abafowethu sebebotshiwe eHarare. So lokhu kukhombisa ukuthi uhulumende yesaba kasafuna ukuthi abantu behlangane.
Amalunga e-CCC abotshwe ngempelaviki amiswe emthethwandaba lamhla esetheswa amacala okwenza umhlangano ngokungekho emthethweni lokuzama ukutshotshozela udlakela.
Thina silahlekelwe kakhulu ngoba uLusi besingisithethi naye umuntu obeyiphila emolini yethu. Nguyo-ke ngani esingathi yi-glue njalo bebambe ngapha la ngapha sithi ekhaya sithi endlini wakhe sithi loba ngabangani nje baba around. Konke besiqina around uLusi.
ULusi Yasini obeyintatheli izindaba ye-Studio 7 kasekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change afike phose amathumi ayisificaminwembili 79 amiswe emthethwandaba namhla esetheswa amacala okuqhuba umhlangano ngokungekho emthethweni ukuzama ukutshotshozela udlakela lobudlwangudlwangu elizweni. Amalunga la abotshwe emzini kamnumzana Jameson Timba eHarare ngempelaviki ngesikhathi kunanzwa usuku lo-International Day of the African Child. Amagqwetha abo athi abanye babo batshaywe kabuhlungu ngamapholisa ngakho ke kumele bayehlolwa ngokutshetsha isibhedlela. Kodwa abakubandla le-ZANU-PF bathi abantu laba bayazenzisa ngoba bayakwazi ukuba kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-SADC lapho kuzakhethwa umongameli Emmerson Mnangagwa kwakuba akhokhele inhlanganiso le okwesikhatshana. Abakumabandla aphikisayo labalwela ilungelo loluntu bathi asenciphe kakhulu okuba lo hulumende okhululekileyo amathuba la elizweni. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube Studio 7 ixoxelo Mnumzana Pasha Sivanda okunhlanganiso ye-Blue Movement ethi ezibiza ngokuthi i-Blue Movement efisa ukubumba ibandla elizakhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Babotshwa abantu beHarare kuqale wamiswa owethu umbutho kobulawayo. Thina kobulawayo ithi siqale samiswa sabhekana lamapholisa sahle sathola amapholisa evimbile lapha jongene senzele khona. Then kuthe kusiye emini sezwa sokuthiwa abafowethu sebebotshiwe eHarare. So lokhu kukhombisa ukuthi uhulumende yesaba, uhulumende akathembi, uhulumende akasafuni ukuthi abantu behlangane ngoba uzabakwazi ukuthi isisekelo sombuso siyavumela ukuthi abantu behlangane loba bahlangana ngokwebandla ngokwezombusazwe i-freedom of association. And lapho eZimbabwe sesibona ukuthi hayi asosisekelo sombuso esivayolethwayo kodwa sokuhlaselwa wona amalungelo abantu ngokwawo. So yindaba ezibuhlungu kakhulu zi.
Ye, kodwa kuthiwe nxa sesikhangela lokho kuthiwa idemokhrasi kwele Zimbabwe kambe kayinciphi yini? Njalo kulabanye abathi ha lokhu kwenziwa yi-CCC ngokuyidrama nje ngoba kuzaba le-SADC umhlangano umongameli Emmerson Mnangagwa ozakhethwa ukuthi awukhokhele. Kakisiko khonokho Baba Zwanda.
Hayi, idemokhrasi uzibuse usenciphile sibili ngoba kukho konke khonokho. Angithi bavalele thina kobulawayo bakupha baseHarare izolo besisetshiloyi basivalela futhi sifuna ukuhlangana lama youth. So and kuko onke khona kulapha abavala khona besiya besile mvumo esiyithole emapoliseni ukuthi hayi sihlangane and abala sizathu sokuthi bethi basivaleli ngoba besenza into engejemthethweni. So bayesaba bona ngoba bayazi ukuthi ubusa abanawo bawuthatha ngokusela, ubusa abanawo bawuthathanga kabuhle. Yikho-ke nxa kungani sokusondela khonokho kwesadadi benganabathemba bafuna ukubona abantu behlangana kungakhathalekile ukuthi abantu bahlanganiswa yini.
Lo mnumzana Raphael Pashos Vanda ozithi kunhlanganiso yeBlue Movement obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 ekwabulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana Khojakwashe Musaka oyibandla leZanu PF.
Sigijime ukubana sidiscuss ukuthi bachayo ngempela ngoba siyakwazi ukuthi laba bantu sonke isikhathi thina sokusiba lomhlangano omkhulu okubuthana elizweni balendlela zabo ezokuthi benza amadrama abo beqamba amanga bethi bachayiwe abanye bethi barechiwe. Siyakwazi, ngithemba liyakwazi ukuthi zake zaba namacala amaningi abo beqamba amanga bethi bona bachayiwe bengachaywanga. Njengalokho asikwazi, asila bufakazi obokubana laba abantu bachayiwe ngempela. Bakhona ukubana baya ekta khonapha bengathintwanga laba bantu, so asikabi labo ubufakazi bokubana bachayiwe.
Kodwa nxa sokungena isadaki vele ingena njani khonapha abantu bechayiwe njalo besemthethwandaba? Ye, nxa sukhangele khonapho anti yabona ukuthi abantu laba bachayiwe sibili, isadiki manje ingena njani khonapho ukuthi bebezama ukuthi benze khonokho ngani idrama? Kambe kungaba idrama khonokho abantu belimele?
Yebo, bayakwazi ukuthi ilizwe elingcweliswa njalo, yikho babeya le slogan yabo yokuthi ukuthela inhlabathi. Islogan yokuthela inhlabathi ngokuphambanisa yonke into kumele yenzwe elizweni, kumbe konke okumele kwenze ukuthi siyakhe ilizwe babefuna ukuthela inhlabathi besithi sithela ekudleni ukuthi ungadleki. So bayakwazi ukubana bengademonstrator, kuyakwanisa ukuba le report yokuthi hayi i-SADC summit ayime ngoba eZimbabwe akulakuthula, ngoba eZimbabwe abantu bayademonstrator kulokutshaywa kulempi. So abantu laba abahlakaniphile babe betshelwe ngamazwe anjengabe-America ukubana beyenze lokhu abakwenzayo ukubana kungcolise ibizwe lelizwe. Kungangcolisa ibizwe lelizwe i-SADC summit ibisikhansilwa.
Kambe kungenzakala khonokho ukuthi ivale i-SADC summit ngenxa yokuthi kula bantu abatshengiselayo?
Kuyenzakala, yikho kuthiwa ngama-human rights, yikho kuthiwa ngama-human rights, kuyenzakala ukubana ivalwe.
Lowo ngumnumzana Khojakwashe Musaka okubandla leZanu PF obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseHarare. Kusenjalo osomabhizimusi abalobudlelwano lebandla leZanu PF, umnumzana Mike Chimombe lomnumzana Moses Mpofu bathi abenelisi ukuya emahofisini ohlangothi olulwisana lenkohlakalo olweZimbabwe Anti-Corruption Commission njengoba bengaphandle kwelizwe. Ababili laba bathume emahofisini la amagqwetha abo awe Antonio and Sotero Legal Practitioners besithi bazinikele ukuphathisa iZak ekuchwayisiseni kodaba lwenkohlakalo yamadola emelika izigidi ezingamachumi amane i-$40 million okubikwa bayiphiwa yikhomishini yeZimbabwe Electoral Commission yakenye kulandela ukuvumelana kwabo layo ukuba bethenge okwakusetshenziswa ngesikhathi sokhetho elizweni. Lokhu kuza kulandela imbiko eyakhutshwa isikhulumeli salolu hlangothi uCommissioner Thandiwe Mlobane eyokuthi uhlangothi lolu lumelele ukubuzisisa usomabhizimusi laba kanye lomnumzana Wicknell Chivayo ngodaba lolu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi yezombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso yeCommon Market for Liberal Solutions umnumzana Rejoice Ngwenya.
Umthetho vele wona uyavumela ngoba nxa kumbe ungumsolwa kumbe uyisabe kumbe ungisibotshwa amalungelo akho kathatha kathatheki ngamalungelo akho. Kunjalo nje nxa kuthiwa khona uyabiswa iZak ayisodale ayisonkantolo i-commission ungazi ukuthi ngokuthi singathi khona banama-arresting powers. So kubona ojaha labantu ukuthi nxa sebesize sebengenele izinto bephenduka bazafanele batshengise iqiniso lokuthi babengekho, bazaphrintisa ama-passport abo ilanga lokuphuma elizweni ngelanga lekuleni akuhluphi kuli lungele awudingi ukuthi abantu baqale ukuphapha amaketla
kodwa abanye bebekhala ke lapha ngokuthi kuvele kuyimvama yayo izakho ukuthi nxa ikhangela kumbe indaba zalabo abalobudlelwano lezano PF azikhatshana libona sengathi udaba lolu lungahamba njani
siyazibheka inkohlakalo ngalo nxa njani ke kukhuluma ngendaba yenkohlakalo iyafika enkantolo yindaba nje ekhulukhulunayo khathesi awusize kuthiuthiakhona abanacala ngoba isivumelwano sivoka sikhole bavumelana le company sosobusiness osegoli bazadinga indawo ngoba asiyazisele ukuthi angisho ngesikhiwa bathi captured judiciary akusize kusethuse ukuthi engaphuma nje bengiyabengenacala ngoba laba ngabantu abantu bezama ngoba awusoze independent ungasenito ezama so lapha ukusitela uqondane la bona ofila igwana labothigumba bona abanika othizayo labothi umuntu ibhizinis lakhona akunyesibasele okwakadeni
lo mnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions obexoxa ecingweni loThabo Kancube we-Studio 7.
Ngaphezulu kokubandlululwa kwabo kanye lenkinga okungenzeka babhekane lazo empilweni ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingulusi Selemani Yasini
intatheli izindaba yomsakazo weStudio 7 uLusi Yasini kasekho umne wabo uJohn Yasini uthi uLusi ubulawa yisifo semvukuzane uLusi wasebenza emsakazweni kaRadio 4 engakaqhatshwa umsakazo weStudio 7 usebenzela eHarare. Ake sizwe umnumzana Yasini ekhuluma ngodaba lolu loGibbs Dube weStudio 7.
Hayi, thina silahlekelwe kakhulu ngoba uLusi besengisithethe naye ngumuntu obeyiphila emulini yethu. Nguye obengani esingathi yiglue njalo bevambe ngapha la ngapha sithi ekhaya sithi enzini wakhe sithi loba ngabangani nje waba around konke besiqina around uLusi. Ube ngumuntu sibili othembekileyo ukuthi vele lawo nxa uphelelwe maya kuye into zakho ziyalunga. Hayi, ngakutsho nje amafitshane silahlekelwe kakhulu kakhulu.
Ye, singathi kona manje amalungiselelo ami ngaphi baba Yasini ngokuyambeka?
Okwakathesi sikabi le plan engako ebambekayo kodwa sesigijimagijimile sathola amaphepha la afunakalayo njengo-burial order lento ezinjalo. Sesilungisile into esiyisele nje ukuthi sihlale phansi thina njengomdeni bese decide ukuthi uzani usisi wethu uzancwatshwa ngaphi njalo into ezinjengazokuhamba bo-transport yabokofini babanjani umhlobo njani into ezinjalo. Otherwise i-main thing yamaphepha aseright aselungisiwe yiwathi sowalungisile ngalonke namhla.
Singathi izihlobo lazo zonke sezibuyile yini zokuthiwa kulo gogo kumele abuye vele malapho?
Ugogo ubuyile wafika uLusi engatshoni so babonana and lokho ekhona ugogo umuntu esimlindileyo umntana wakhe oyintombazana lo bese-UK so sikhangelela ukuthi angafika namhla ntambama kumbe kusase kuseni njengokutsho kwabo singazi kumbe kungaphazamiseka kodwa sikhangelele namhla ntambama lo kusasa ekuseni.
Ye, uthi abantwana abanganani njalo bangaki?
ULusi vele abantwana ababili kuphela umfana ole about 31 lo
nomna wathi
inkazana lo
se UK. Lo ke ngumnomsana John Yasini umne wabo kaLusi Yasini obesebenze kumsakazo weStudio 7 ongasekho ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseHarare. Udaba olulandelayo olomkhankaso wokhetho lokudinga umongameli weMelika lilulotshelwe intatheli izindaba yeVoice of America uScott Stearns lalwethulelwa yiStudio 7. Umthethwandaba ophakemeyo eMelika weSupreme Court ngeviki edluleyo ucitshe isinqumo sokuthi kusetshenziswe umtshina ozavumela ukuthi imibhobho eminingi idubule njengemkhulu eyama-machine guns. inyathelo leli libangela ukuthi udaba lwemibhobho labanini bayo luhlale lusemlonyeni wabaningi. Okwamanje kukhankaselwa ukhetho lokudinga umongameli eMelika. Imitshina yama-bumpstock incedisa ukuthi izikhali zidubule amakhulu lamakhulu enhlamvu ngomzuzu owodwa. Yamiswa ukusebenza ngumnumzana Donald Trump engumongameli ngenyanga kaMpalakazi ngomnyaka ka-2018.
This morning we also completed the process to issue a new
regulation. Ngale ekuseni sigqibe amalungiselelo awokuthi sinikeze imithetho emitsha yokwenqabela imitshina yama-bump stocks.
Lokhu kwalandela isehlakalo edolobheni le-Las Vegas ngomnyaka ka-2017 lapho kwadutshulwa njalo kwabhubha abantu abangamashumi ayisithupha 60 emcimbini womculo owadubulayo ekufasitela lewetela wasebenzisa ama-bump stock lawa ukudubula ama-rounds edlula ayinkulungwane. Kubuyiselwa lesi isinqumo emuva, amalunga omthethwandaba ophakemeyo amaningi athi uhulumende kamnumzana Trump wadlulisa amalawulo ngokumisa ama-bump stocks. Isinqumo lesi sibangela ukuthi udaba lwemibhobho lube yinsika yalomkhankaso okhetho lokudinga umongameli. Umkhankaso kamnumzana Trump uthi abemelika kufanele behloniphe isinqumo sedale eliphezulu ele-High Court. Ngolwesihlanu, umnumzana Trump utshele umbuthano lapho ebekulomhlangano we-rally eFlorida ukuthi enganqoba kukhetho uzahlonipha amalungelo okusetshenziswa kwemibhobho amunyethwe isisekelo sombuso weMelika.
We got to get people, gun owners, you're not going to have your gun very long if you don't. Because they want to take everything.
Kufanele sithole abantu labaningi bemibhobho ukuthi bevote. Awusoze ube lombhobho wakho okwesikhathi eside ungekela, ngoba bafuna ukulithathela konke. Bafuna ukuthatha imibhobho yenu, bafuna ukulithathela inhlamvu, bafuna ukubhidliza isisekelo sombuso.
Umkhankaso kamongameli Joe Biden uthi kufanele kubuyiselwe ukusetshenziswa kwe-bump stock. Asizweni umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris.
When we think about the decisions voters are going to make in November, there's a clear contrast between.
Singacabanga izinqumo ezizathathwa ngabavotayo ngenyanga kaLwezi. Kuyacaca ukuthi kulomahluko phakathi kwalapha esimi khona lalapho okumi khona owayengumongameli. Singakhohlwa ukuthi wayengumongameli wathi abantu bakhohlwe ngakho esisho udlakela lwezemibhobho e-America. Singakweyisi lokho, asizwisiseni ukuthi silekhono lokukhetha okuqakathekileyo. Abasekeli bakamnumzana Donald Trump enkundleni ye-Congress bafuna abanini bemibhobho basebenzise ama-bump stock. Asizweni umnumzana Byron Donalds omela iFlorida enkundleni ye-Congress.
The bump stocks, if you will, is really just a brace.
I-bump stock uyafana nje lokuphathisa umuntu nxa elimele engalweni, kodwa elokhu ekhona ukudubula. Lokhu akutsho ukuthi bazadubula abantu makhaza, akukaze kutsho lokho.
Abasekeli bakamongameli Biden e-Congress bathi isinqumo somthethwandaba ophakameyo sizabangela ukufa kwabantu. Nanko amazwi kamnumzana Adam Schiff omela iCalifornia e-Congress.
Without a doubt, there'll be some future tragedy utilizing these bump stocks.
Angithandabuzi kulokuzima phambili ngokusebenzisa ama-bump stocks la. Sizazibuza, kungani kufanele senze lokhu? Kungani kufanele sihlale lalokhu?
Uphenyo oluqhutshwe yi-Pew Research Center lubonisa ukuthi abantu beMelika abayi 1/3 ngabanini bemibhobho. Kungakafiki inyanga yokuvota ekaLwezi, umthethwandaba ophezulu ukhangelelwe ukwethula isinqumo solunye udaba oluphathelane lemibhobho olokuthi labo ababangela udlakela ezindlini bengayisebenzisi. Lolu daba lilulotshelwe intatheli zindaba ye-Voice of America uScott Stearns lalwethulelwa yi-Studio 7. Abacha eZimbabwe bathi akula sizathu sokuthakazelela usuku lwe-International Day of the African Child ngoba babhekane lenhlupho ezigoqela ukuswelakala kwemisebenzi lokunye. Kodwa uhulumende uthi uyakulungisa konke lokhu, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Usuku lolu ngolokunanza imisebenzi yabasha kulandela okwenzakala kwele-South Africa lapho abasakhulayo abavukela khona uhulumende wabamhlophe woncindezelo ngomnyaka ka-1976 besithi kumele kuphele ukukhahlanyezwa kwabansundu. Usuku lolu lunanzwe ngesikhathi abatsha besithi akukho okubambekayo eZimbabwe okwenziwa nguhulumende ukuze behlale kahle elizweni. UMcDonald Zirutwe, omunye wabatsha ohlala eHarare, uthi ukunzima ukuthakazelela usuku lolu ubona behlupheka.
Ungakhangela kumkhonomi ekuphethe abantu abaphezulu abaphiwa ithuba yokuthi labo bephathe kubone ukuthi kuphuma njani.
Omunye njalo osakhulayo uGrace Sinyathi uyangisekela lokhu.
Inkinga isuke ibe sekuthini silezinto eziningi ezisixotshayo emazweni ethu ahlukehlukeneyo lapha e-Afrika, ikakhulu mina into eseduze nenhliziyo yami i-health care. Njengomuntu omutsha owesifazane usukunanzelela ukuthi i-health care ayikho accessible kuwo wonke umuntu. Akukho lula ukuthi namhla umuntu engazithola emithi uyakwanisa ukuyobona u-gynecologist, ugcina uthola ukuthi lokhu sokungalabana abathiwa yibo aba-elite, yibo abathola khona lo.
Osakhulayo uNobuhle Sibini laye ukhala ngokubhekana labatsha eZimbabweni.
Bazile esincane sihlangana nenhlupheko eziningi ngoba vele owokuqala imisebenzi ayitholakali. I-formal sector abantu vele abatholi imisebenzi. I-informal sector yangkhona ayithengiseki lutho ngoba amapholisa abeligijimisa all day long, abala ukudla okukwanayo vele.
USharon Manala laye uthi ukuswelakala kwemisebenzi kwenza abanye babo begcine bethatha izidakamizwa.
Akula misebenzi, baningi abantu asebefundile but ukuthi uthole umsebenzi wangkhona kuyahlupha. And then futhi sikhayela futhi kule ndlala, abantu abaningi bayadubeka kakhulu, abakwanisi even uku-accessa ama-basic needs sibele akula.
Osakhulayo uMasol Dlamini okhokhela inhlanganiso ye-Southern African Youth Solidarity odabuka kweleSwaziland uthi abatsha abaningi kabaphatheki kwezombusazwe, ngakho ke kwenza ukuthi bengananzi usuku lolu.
Abantu abasha baqhubeke futhi baphume ngenkani umakhethwa uhulumeni, ngoba ngelapho sikhona khona ukuqinisa isifunda sethu, ukuqinisa nohulumeni nokushintsha abantu abangayifezi intando zabantu abasha nabantu bonke jikelele.
Kodwa uMnumzana Tybalt Ndlovu oyisiphathamandla sikahulumende kugatsha lwabatsha uthi uhulumende weZimbabwe wenza okuningi ukusekela abasakhulayo.
Uhulumende weZimbabwe uyaqakathekisa kakhulu abantu abatsha lezidingo zabo. Kusukela ngo-1980 uhulumende weZimbabwe usenze i-investment enkulu kakhulu ukuthuthukisa abantu abatsha. Ungakhangela ukwakhiwa kwezikolo, ukhangela ukuyakhiwa kwama-university konke nje. Ngo-1980 bekule university enye kuphela, i-University of Zimbabwe, kodwa ungakhangela namuhla sokulama-university angu-10. Ungakhangela njalo nje sibuye ku-new dispensation, uzabona nje ukuthi izidingo zabantu abasha ziyaqakathekiswa kakhulu.
U-Elisha Gumbo okubandla le-ZANU-PF laye uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukhathalela abatsha.
Kunengi ebesehluleka ukukwenza ngaphambilini njengabantu abansundu esesenelisa ukukwenza lokuba lomhlabathi.
Usuku lwe-Day of the African Child lonyaka luqhutshwe phansi kwesihloko esithi Education for the African Child, Education for All. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolo Zindlovu.
Kuyaqhubeka ukugugudeka kwezemvelo emhlabeni wonke jikelele kanye lakweleZimbabwe okubikwa kudala ukuguquka kwesimo somkhathi okwenza kutshise okumangalisayo kune izulu lesikhukhula njalo kube lesomiso. Kusanda ukunanzwa usuku lokulondoloza ezemvelo olwe-World Environment Day okukhuthazwe ukuba umuntu wonke aphathe kahle ezemvelo. UTobias Mutsingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ilizwe leZimbabwe ngelinye lamazwe kuzwekazi le-Afrika okuthiwa achabalalisa imvelo ngendlela eyisabekayo ikakhulu eminyakeni esanda kwedlula. Lokhu kufakazwa inhlanganiso yebona ngokugcinwa kwezemvelo eZimbabwe, e-Environmental Management Agency, EMA, ethi isilinganiso sokungamachumi amathathu lasithupha ekhulwini, 36% semvelo elizweni sesachabalala. isikhulumelise ema unkosikazi Amukela Sidange uthi uhulumende uzama ngendlela zonke ukulondoloza ezemvelo.
Asikhangeleni ukuhlanyelwa kwezihlahla, izolo lokhu sikhangela ebhedi sesikwazi ukuthi lugwadule kuphela, sibe nezihlahla funa ezidlula inkulungwane eziphiwe izifuno ezithile kulowo mhlubulo ukuthi ziyehlanyela izihlahla.
Umkhokheli wenhlanganiso ebona ngezemvelo eye Green Heart Trust unkosazana Sindrela Ndlovu uchasisa kabanzi okunye okugugudekisa ezemvelo eZimbabwe.
Ukuganyelwa kwezihlahla, ukutshiswa kwamaganga, ukugejwa kwenhlabathi esithi sand poaching, lezinto nje ezitshiyeneyo ezihlukumeza imvelo.
Osakhulayo ohlala eVictoria Falls uFaith Sibindi uthi isomiso esiselizweni kukhanya engani sidalwe ukugugudeka kwezemvelo eZimbabwe lakwamanye amazwe.
Sembindaba lonyaka bakithi sazama sibili ukuthi silime kodwa hayi kwehlule. Sisile noma NGO nalokuthi asiphathise ngokudla ngoba kweminye imizwa odliwa kanye ngelanga. Sesitshonisa abantu bethu ngendlala asazi ukuthi siyophephelaphi.
Kule mithetho yakuleli ebalisa owe-Environment Management Act leziqondiso sesivumelwano se-Paris Climate Agreement esisekelwa ngele Zimbabwe okumele kuvimbe ukutshabalala kwezemvelo. Kodwa kukhanya lokhu akuncedi kangako ngoba imifula lokhu igcwala inhlabathi, abantu bagamula izihlahla mahlayana, kuthunqiswa intuthu santando njalo kulahlwa izivi emadolobheni endaweni yonke. Umnumzana Daniel Molokele omele iWange East edalele iParliamente usola uhulumende weZimbabwe athi wehluleka ukuvikela ezemvelo.
Umuntu olomlando ukuthi ni ancedise abantu ukuthi bavikele mbe bawondle kuhle imvelo nguhulumende. IParliamente yeZimbabwe ilakho ukwenza imithetho yokuqinisa khonokho. Kodwa okwamanje kukhanya kuyabe kusonakala ubukhokheli obuvela uhulumende.
Istudio 7 izame ukuzwa imibono kahulumende phezu kwalolu daba, kodwa abaphathintambo bohlangothi olubona ngezemvelo ababalisa unkosikazi Sithembiso Nyoni bebengabambeki kobumakhalekhukhwini. Umnumzana Omega Sibanda okubandla lezanu PF uyakulandula ukuthi uhulumende kenze lutho ekuvikeleni ezemvelo.
I-government iyasebenza iyazama ukuthi kube right. But the abantu phansi ngapha ngizaqala ngabo sabhuku abaphonga unika abantu izitanda yonke indawo, abantu sebegamula izihlahla bayenze yonke into. Ube sukhangela ke lokhu esikuthi yikugejwa imining ezingekho emthethweni kahulumende. Abantu bayagebha bachiye kula magodi yonke indawo. Ngakho-ke i-environment khonapho siyayidestroya, yithi esenza ukuthi sibulale ilizwe lethu.
Okunye njalo okugugudekisa ezemvelo eZimbabwe kugoqela okwenjiwa kwamatshe alegugu okungekho emthethweni, ukulima ngendlela ezingaqondanga, ukutshisa amagusu mahlayana, ukusika utshani endaweni lapho obuvikela khona inhlabathi lokunye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Lingakhohlwa ukuthi luyalandela uhlelo lweStudio 7 lamhla ku-live talk lapho kuluhlelo lwabatsha olwe The Connection esabe sixoxa ngokubotshwa kwamalunga ebandla le-CCC. Singakehlukani mhlobo, kesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change abotshwe ngempelaviki, amiswe emthethwandaba namhla esetheswa amacala okuqhuba umhlangano ongekho emthethweni lokuzama ukutshotshozela udlakela eZimbabwe. ULucy Yasini obeyintatheli izindaba ye-Studio 7 kasekho. Siligqiba lapha ke uhlelo lwethu lanamhlanje, njalo abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.